Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lami ngithathele lithuba ngibonga uJonga Kandemiri obesethulela indaba ngolimi lwesishona. Lingalithola njani izilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-14 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izakhamizi ezihlala ezigabeni ezithiyeneyo zePlum Trees zithi sezithwele nzima ngendlala, njalo zithi uhulumende lenhlanganiso ezizimeleyo kumele ziphuthume ngosizo lokudla. Isigodlo someli weZimbabwe kwele South Africa sithi abeZimbabwe bazenelisa ukusebenzisa imali yohlobo lwamaRand kuhlelo oluzaqala kunsukwana ezilandelayo lokuthatha amapassport bese South Africa. Igqwetha elake lamela umnumzana Donald Trump wake waba ngumongameli wele Melika, umnumzana Michael Cohen, uqhubeke esipha ubufakazi kucala lokufumbathisa eletheswa umnumzana Donald Trump. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izakhamizi ezihlala ezigabeni ezithiyeneyo zePlum Trees zithi sezithwele nzima ngendlala, njalo zithi uhulumende lenhlanganiso ezizimeleyo kumele ziphuthume ngosizo lokudla. Abantu abedlula izigidi eziyisikhombisa 7.6 million bahlaselwe indlala eZimbabwe, kanti iningi labo lihlala emaphandleni. Umphathintambo obona ngenhlelo zokusiza abaswelayo umnumzana July Moyo utshele iStudio 7 ukuthi uhulumende uzaqala maduze ukwabela abalambayo ukudla ezigabeni zonke zemaphandleni. Inhlanganiso ye-UNICEF izolo icele imali engange US$84.9 million yokudingela abesifazana labantwana ukudla. Ngeviki edluleyo i-United Nations yacela imali engange US$429 million. Umongameli Emmerson Mnangagwa yena uthi kudingakala imali eyi-$2 billion ukuthi kuphathiswe uZulu. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele sakhamuzi sakombimba njalo engumhlabeleli umnumzana Moki Ncube.
Lapha kombimba ikati lizilalele ziko, I'm sure amalanga wonke nje uthola lizilalele libhuqa lenkukhu zibhukutsha emlotheni nalo. So indlala elapha lonyaka asikwazi ukuthi abantwana sizabathi. Kuthi indlala yenkomo, indlala yembuzi, indlala yabantu, indlala yenkukhu. Uzathola mpela iinkukhu zilandela inja mayisi yakaka zizama ukuyadinga khona ukudla. Hayi, indlala inzima le mpisi lapha zithi lakhe sila.
Uhulumende uthi uphakathi kokwabela abantu abalambayo ukudla, khona ngapho alukafiki yini lolo hlelo?
Ihlelo lokudla lonyaka ntunga lunzima sikwazi ukwenzakala. Ngithemba lokho esabhalisa ngabo February kuthiwa ukudla kuyabuya. Akathesi kuthula kulakhona ongawuzwela umoyanyana ukuthi kumbe kulokudla okubuyayo, lamakhansila azithulele zwi. Noma usubabuza hhayi akulokuphendulayo. Hhayi, ebantwaneni ngingasikhulumi ngako ngoba lokho ihlala khona lapha eZimbabwe, angaze ngibona ngazi kwezinye indawo. Ukuthi abantwana bephekelwe akula zona inhlelo kusathuli kuyamangaza yathi kuthuli zi. Abantu ma besizwa kuthiwa kulomhlangano bayagijima bethi bacabanga ukuthi bazathola kubhalwa, hayi hayi zi, asazi ukuthi kwenzakalani, but kwathiwa ukudla kunenge. Kunzima ntunga la.
Abantwana bona siyazi ukuthi bathwala nzima mpela nxa kule ndlala efana lale. Ungathi basesimeni esinjani abantwana khona ngapho? Kanti labaya esikolo bona ikakhulu eprimary kabaphekelwa ukudla yini khona le esikolo njengalokho esesike sakubona isikhathi nesedlule?
abantwana sikhulume ngabo uyabona lapha lana imithebeza sizibone ze Ethiopia sebeqalisa abantwana ngoba kambe umntwana uzadla one edekanye ngelanga into angayijayelanga hayi abantwaneni kulusizi lawo uyaphihlelelayo usuyele lapho ozacatsha kugcina uphuma ngathi uyatheza inkuni uthathe 3 hours ukuthi kumbilanga litshone bengakuboni kuhamba esikolo kulambile angazi lokunye okuyaba kulo mphakwanyana khona ngale amshiya kufike kuthathelwane kanti okokuthi ngawo uhulumende uyazama phela abantwana hayi futhi ebantwaneni kunzima udinga uswele lezi nje silazo sesiswele ukuthi sizazithini zabona injinengedeli kukhangela ngamehlo abomvu.
Lo ke ngumnumzana Moki Ncube isakhamuzi sakombimba ePlumtree njalo engumhlabeleli olodumo ubexoxa ecingweni loNtokwemile Nkomo weStudio 7. Isigodlo sommeli weZimbabwe kwele South Africa sithi abeZimbabwe bazenelisa ukusebenzisa imali yohlobo lwamaRand kuhlelo oluzaqala kunsukwana ezilandelayo lokuthatha amapassport bese South Africa. Umeli weZimbabwe kwele South Africa umnumzana David Hamadziripi utshele Studio 7 ukuthi lanqa bebethule umbiko ukuthi lolu hlelo luyaqala kuyona le iviki akuseyi kuba njalo ngoba basalinde iqula elivela ekhaya ukuthi lizophathisa ngokusungulwa kwalolu hlelo. Sixoxele sikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Bongani Mkhwananzi ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Umhulumende kudala sinxenxa sicela ukuthi akakwenze kube lula. Ensukwini ezedluleyo bekusenzeka ukuthi uma uthatha ipassport kumele uqale udlule kwizigaba eziningi ubhadale imali econsulate ubusuhambisa-ke ifomu lakho ekhaya nesihlobo noma umuntu olwesibhoko esifana nawe. Iprocess leyo ibinde kakhulu futhi bihlupha ngezindlela ezihlukeneyo. Ingokuqamba kanje ukuthi okunye sekuhlupha yizihlobo abantu abazalwa nazo ngoba abantu bakithi bayabhadaliswa izihlobo ukuthi bangene ezikweledweni sebebhadale ukuthi izihlobo zibahambisele amafomu e-Home Affairs ukuze sizokho. Kodwa-ke into engizoyitsho-ke ukuthi sizwe from ikhonsulu isabhizi bathi bona kuleli vili lingakapheli kube sekwenzekile lokho bathi basafaka ama-fibe ye ukuthi khona phecelezi into ze-intanethi e-ofisini elitsha lapho kuzofakelwa khona zonke lezi into. So siyabonga konke lokho okwenziwayo nakhona nje sekulede yakhala ukuthi ngabe phela singatshelwa indendene ngoba kudala sihlele ukuthi sekusenzeka sekusenzeka sinokwenzeka. Ngengaxoxaxoxa nabantu basekhonsulu basho ngempela bona ukuthi hhayi basafaka i-fibe sekuphelile vele uhlelo luyangena kungakapheli ivileli elilandelayo. So we expect it in the next 2 weeks that this is going to be done. Siyabonga kulokho.
Manje lizwile na ukuthi nxa ufuna ipassport yakhona ubhadala imali yohlobo luphi njengoba ekhaya kusamukelwa i-US dollar yodwa nxa ufuna ipassport?
Asikakuzwa lokho. Ngokucabanga kwethu sicabanga ukuthi kube kungabe kufanele ukuthi lo lalo kulelo lizwa kulo athole ukuncediswa nge-currency yakulelo lizwe ngoba singeze kunakane thina ukuthi ungathi wena ukwelinye ilizwe uthole i-currency engekho kulelo lizwe. So sicabanga ukuthi ilizwe lelo kulo vele kuzoqhubeka kuyileyo ndlela ukuthi ma use-US ubhadala ngama-US, ma use-South Africa ubhadala ngama-rand, ma use-Zambia ubhadala ngamakwacha. Nge-equivalent yale imali yelizwe esifakiwe i-Zimbabwe gold leyiziki asazi ukuthi phela into zekhaya kwesinye isikhathi zinokusebenza ngenye indlela zayo kodwa asiku-expect ukuthi kwenziwe into out of the norm.
Sorry, I think umbuzo wami awuzwisisanga kahle. Bengibuza mina ukuthi izizalwane zakwele South Africa esizwe zikhala ngokuthi abeZimbabwe sebegcwele kakhulu kunapho eSouth Africa zithini ngalolu daba?
Hayi, ngeke ngizikhulumele ngoba angikezwa. Engikwaziyo ngezizalwane zaseSouth Africa ezinye azisabafuni abantu bakithi. Ukhona sekungenye inkulumo ehlukeneyo kanti ukuthi singakulungisa kanjani ukuthi nansibisele ngakuthi sihambe solunga into zakithi nakho phela akusincedi ukuhlaleni zini size sinuke kuze kube ukuthi thina njalo yito sikhulunywa kabi sengathi kungabantu abangelakhaya hayilokho ngeke bakhulumela abayizalanga lapha ngoba sisagxoxa ngalokho kokuthi ama-passport azokwenziwa la ngizobe nginamanga mhlaba amuzake cela malokho kwenzeka kodwa abantu bazame ukuthi-ke basitele nokunye okuyabe ubahlupha kodwa bakuhambele batele-ke into ezibahluphayo ngoba sisafuna ukuyibona kahle ngamehlo ukuthi le nto le ma siyethewe ebantwini izohamba kahle na.
Lo-ke ngumnumzana Wongani Mkhwananzi, isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Abasakhulayo bathi bacela uhulumende ebasekele ngazo zonke indlela ukuze bengagcini bebanjwa ngamandla ukuzibona sebengena emikhubeni emibi ephambana lemithetho. Bathi abanye babo bacina sebengamasela ngenxa yesimo esibi somnotho esenza behluleke ukuziphandela. UTobias Mudzingwa uyalandisa ngokugcweleyo eseHarare.
Abatsha bathi bayazama ukuphila ngendlela eziqondileyo kodwa lokhu kuyehlula njengoba isimo somnotho sibabamba ngamandla ukuthi baphile ngendlela eziphambana lemithetho yelizwe kanye lenkohlakalo. Ukukhanya Ndlovu osakhulayo kobulawayo uchasisa kabanzi ezinye indlela abanye abatsha abaphila ngazo.
Kulezi nsuku sisebenza ngokukhona, angeke ngife ngendlala kulo muntu ongangipha imali. Kuthi njalo ukugwelegwele sokuyindlela yokuphila lapha eZimbabwe, yikho lathi sifumbathisa imali ukuze ukuthi kuphumelele. Angisakhulumi phezu kokuthengisa imizimba kanye lobusela osokufika amazinga ethusayo kwelakithi.
Omunye laye osakhulayo uTabeth Baloyi ohlala eMkhoba eGweru uthi usesehluleka ukuziphilisa.
Mina ngathatha idegree lami ngo-2017 kodwa angatholi umsebenzi ozwayo. Ngithengisa yonke into engangipha imali, kungaba yimpahla, ukudla, igwayi kumbe utshwala. Ngiphonga ukuzihlalela nje kubuhlungu, yikho ngingena ngayonke indawo ngizama ukubambanisa.
Kodwa loba isimo somnotho sisibi eZimbabwe, bakhona abathi abatsha akumelanga belahle ithemba. Omunye wabalombono lo ngu-Addington Mpofu ohlala kobulawayo.
Akula muntu ozenza i-corruption njengobaba mina ngapha. If you are caught corrupt, noma ulegazi legolidi, noma ulenyembe zoluchu, noma uyini, noma unjani, if you are caught corrupt in this country, abadlali njalo uyahamba. Sithembe ukuthi is going to continue fighting corruption and eqinise futhi kakhulu ukulwa against corruption.
Kulenhlanganiso ezisebenza labatsha ezigoqela e-National Association of Youth Organizations ezaqhuba uphenyo lokucubungula ubudlelwano obukhona phakathi kokuqonga kwenhlupho ezibhekana lozulu empilweni eZimbabwe lokuqonga kwezehlakalo zobugelekeqe kwabasakhulayo oluveza ukuba balakho ukuba iziqoqodo abatsha uma bethwele nzima. Umphathintambo wohlangothi lukahulumende olubona ngendaba zabo acha umnumzana Thino Machakaire uthi zichiyene indlela abasakhulayo abaphatha ngayo inhlelo zabo eziqhutshwa nguhulumende.
Sesi leminyaka eminengi sikhuluma phezu kwebhanga labasakhulayo ele-Empower Bank kanye lezikolo zokufundisa abasakhulayo imisebenzi yezandla. Sikhona njalo ukubafundisa phezu kokuqhuba amabhizimusi kodwa balutshana babuya ukuzothola lolu ncedo. Yisifiso sami ukuthi abasakhulayo bonke bethathwe amanyathelo okuzithuthukisa bencedwa lugatsha lwabo.
Kodwa ingcitshi ecubungula indaba zabasakhulayo njalo efundisa ekholitshini le-National University of Science and Technology umnumzana Methuseli Moyo uthi zimbi indaba nxa kukhangelwa impilo yabasakhulayo.
Ye, lo nyaka umkhathi womile kakhulu, akula kudla, akula manzi, akula msebenzi, ukudla kuyadula. Abatsha ama-youth yibo abangasebenziyo. So nxa zokunjalo kusuka kuhlukuluze bona kakhulu ke uthole sebengena entweni ezingayisizo, sebeziphilisa ngendlela ezingaqondanga.
Umoyo uthi kule ndlela abatsha abangaziphilisa ngazo ezingasoze ziphambanise impilo zabo ikakhulu kwelakusasa.
Ziningi nje izinto abanye sebabone bephika lokhu lalokhu ama dishwasher abanye umbone bepheke ukudla bethengisa ezombazo ezensimbi welding kodwa kufuna imali ukuthi ngabe bayancediswa abatsha bethole ama tools okwenza khonoko
amapolice aweZimbabwe Republic Police la waya kufakaza ukuthi amacala adalwa ngabasakhulayo lokho esanda eZimbabwe agoqela ukubamba abantu inkunzi ukuthengisa izidakamizwa ukuphatheka kunkohlakalo ukubanjwa ngamandla ukuthengisa izocansi kwabasakhulayo besilisa labesifazane ukuze babhadale indleko zemakholichini lempilweni nje lokunye okunengi ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguTobias Mutsingwa
Kwezomnotho namhlanje uGibbs Dube uxoxa lomnumzana Stevenson Dlamini ofundisa ekolitshini leNational University of Science and Technology iNUST ngokusetshenziswa kwemali yohlobo lweZimbabwe Gold kumbe iZig esilesikhatshana isemphakathini. Kayitholakali kwezinye indawo zelizwe ezigoqela kobulawayo Gwanda Lupane Victoria Falls Bedbridge lezinye. UDlamini uxoxa ngalolu daba loGibbs Dube.
Izigisibone ingathi iqale abantu bayesabela abantu bengathi abayamukeli lula kodwa xa siyikhangela kathi amavinkili amaningi anisekhululeka ukuyamukela siyabona lezi ingatsha zikahulumende seziqale ukuyamukela loba nje nxa sikhangela ezigabeni endaweni enjengakobulawayo ayikavami kakhulu ngenxa yokuthi udaba lwentshintshi kumele uvele lungakhathazi kakhulu kumakhombi lapha kungafanele ezinye indawo kodwa hhayi emavinkilini amakhulu siyayibona hhayi iyamukeleka isamukeleka kakhulu electronic format abaningi abakayibambi yona ezandleni ngokwayo basayikhululeka ukuyisebenzisa isemafonini isemakhasini isebenzise emoyeni kakhulu kula kubanjwa kwezandla kakhulu
ye kodwa siyezwa kuthiwa ke ingani iyasilela kwezindawo nxa abantu befuna ukuyisebenzisa kwenziwa kwini kona
bona ngani yenze ngabomo ibhange elikhulu lelizwe bayevele betshela ukuthi bazayenza ibe lutshwane ukuze ingamemetheki kakhulu okokuthi izagcina iqinisa umkambolwana wensitha bona okwenza ingamemetheki kakhulu yikho khona ukuthi abayidindaka yabaningi benze yabalutshwane ebambeka ngezandla eningi yangikhona isebenziseka isemafonini bazama ukuthi babalekele ukuthi inganda kakhulu mhlawumbe singabuyela iqubule inflation njengokuthi sasikubone njani ngakho bonani bazama ukuthi bayingenise mbijana bayigenise inani elilutshwane nje ukuthi ibe ijoke imisebenzi emncane okuningi okukhona kusebenze i-electronic format
kodwa kuyasebenza khonokho yini kumbe vele kufana lokuthi nje babambe into etshelelayo la
usebenza wakhona iyasebenza sibili esingakakunanzeleli ukuthi lizabambe kanjani kakhulu emavinkileni ayo izikwelete lana nje abo TV sales laya labo Edgars ungabona labo sebefake intengo yabo kutho ukuthi hayi sebeyithemba ukuthi isindo sayo siyabakepu for the next 6 months or more yikho kare sibona lonke umuntu usayilunguza basayithatha mbijana kodwa hayi izaphutsha izaqina
kodwa bayevuma yini abaningi kodwa ngibona kubona kwami
kodwa wonye isilalo ukuthi iZimbabwe is largely an informal economy ngakho informal sector hayi abakayamukeli kangako abangathi bayamukela kakhulu laba abakuformal economy yibo abayamukela kakhulu laba abangapha kweinformal sector ngathi basaqina nge-multi-currency mhlawumbe labo basafuna ukuqala babona ukuthi imi njani ngapha kuma-formal ngoba i-formal economy vele yayivele yona idollarize ekuqala ngakho-ke akumalisi ukubona besayilunguza abayamukeli kakhulu baze kuqala ukuyamukela mhlawumbe ngabe befuna ukubhadala ezinye izinto ekhansilini
kuba phela abantu bahola iziki kabahola idola ilemele kakhulu akunjalo uDlamini
kunjalo kakhulu ikakhulu abaqhatshwa ku-formal sector bahola iziki kwedlula imali yamanye amazwe yikho uhulumende wayetshila ukuthi hhayi uzabe sehlisa mbijana ukusetshenziswa kwe-US dollar le mali zamanye amazwe kusiya kungena-ke imali yakithi ngoba kathesi abaningi vele sithola imali abantu abaningi abaholayo bahola imali yakhona phela iziki kule American dollar
ye kodwa mina nxa ngile ndlu yami ngeke ngavume ukuyithatha akunjalo
ya abaningi kukhanya ababhaxosayo abakayamukeli iziki basafuna imali yamanye amazwe
Hello-ke ngumnumzana Stevenson Dlamini ingcwethi kwezonotho esebenza ekolejini leNUST kobulawayo ubexoxa ecingweni loGibbs Dube Studio 7 ekhona le kobulawayo kweziphathelane leMelika. Igqweta elake lamela umnumzana Donald Trump wake waba ngumongameli weleMelika umnumzana Michael Cohen uqhubeke sipha ubufakazi kucala lokufumbathisa yaletheswayo. UCohen uthi uTrump wamtshela ukuthi asebenzise imali yakhe ukwenzela ukuthi kungabi lobufakazi bokuthi nguye uTrump owabhadala uStormy Daniels. UCohen uthi ulandule okukhulunywa ngamagqwetha kaTrump athi wabhadala imali efuna ukufihlela umkakhe uMelania udaba lwakhe loDaniels hatshi ukufihlela uZulu weleMelika owayezamvotela. UCohen uphinde waveza ukuba kulomunye njalo ntombazana uKaren McDougal owayethandana loTrump owafumbathiswa nge-$150,000 ukuthi engavezi lindaba phambilini kokhetho luka-2016. UCohen uzaqhubeka efakaza kusasa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazo umnumzana Rafael Mthombeni.
Okwakhathesi kuyabonakala sibili ngoba angithi ngibona ngathi lo ujaha okhulumayo khathesi uCohen nguye sibili ujaha obe nguye owayephethe lindaba imfihlo yakhona yonke. Yikho ngibona ngathi okwakhathesi ukukhuluma kwakhe izolo kuza kuthi la namhla nxa ingxenye bezakwenza lokhu kuthiwa i-cross examination, angiboni etshintsha kangako kulokhu akukhulumayo leyo izolo akwaziyo lalokho okwenzakalayo.
Kodwa siyezwa amagqwetha kamnumzana Trump esithi wona umnumzana Cohen akumelanga umthethwandaba umphe ithuba ngoba ngumuntu osevezwe njengomuntu ongakhulumi iqiniso oqamba amanga. Ubonungani ubufakazi bakhe buzasetshenziswa na?
Angithi bona kumele babe umsebenzi wabo bawuholelayo ukuthi bavikele ubazi wabo. Lokho kuyabe kuyikuzama ukumbhiqa nje kuphela ukuthi kwathini kamelanga thini. Amangana lawa ayakhuluma kazange aphonge wasukela akhulume. Wakhuluma evikela owayengubazi wakhe ngalezo sikhathi okungu-Donald Trump.
Manje ngokubona kwakho sikhuluma nje asithi wena nguwe umahluli, ungathini wena, ungamthola na elecala umnumzana Trump?
Imfulo yecala ngayikafiki ngoba ngisamelele imfulo yecala. Ngoba imfulo yecala lapha iyikuthi kazange ekupheleni komnyaka atshengise ukuthi kwaba le mali engane imali ya inkulungwane le lezimali lezi ezingaphandle ezingazange zitshelwe uhulumende ukuthi kuzenza. Yimfulo yecala lapha ngibona ngathi nje kusahayazwa phezulu ukuthi kuyefikwa khonapho emfulweni yecala. Nxa kuyikuthi imfulo yecala isisiza isisiba segcekeni kuzavela ukuthi yebo kumbe hayi kakuzange kwenzakale ukuthi imali leyo iripot.
Lo-ke ngumnumzana Rafael Mthombeni olandela izombusazo weleMelika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseTexas khonapha kweleMelika.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Ungamanje sengidedela imuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
elogu sikhuluma ngalabo omnankagwa laba sithi omnankagwa laba vele abase-i-government right la. Kumanje bayenza lama-tishu, bayenza lama-pepa. I-passport bona bayifuna ngemali zakho amanye amazwe, kabayifuni ngaleli ziki labo leli. Angithi uyabona manje ukuthi sebeqalile ukuthi e-South Africa sebe-issue ama-passport. Abothi labo bantu izigebenga lapho, laba kabase-i-government. Kanti ama-passport sekuqala ukuba le ziki bona bavula ngapha e-South Africa. Why? Vele ungabona i-government ithengisela abantu bayo i-passport, ibathengisela. Hayi kho. Lapho kuyenziwa i-business la.
Studio 7 njani ababukeli eja hleli nsizwa lapho amakhomenti ababukeli besitsho ukuthi awugawule azumanele umdala, hayi umdala sowugudile azumanela nje lento oyikhulumayo uzwakala ukuthi uyakuvuvelela kuphi. Manje uyatsho ukuthi abanye ma bengathi ukuthi ukhethe kuhambanga kahle bona besale beyibo bodwa abathi ukhethe kuhambe kahle kuzolalelwa bona. Ingathi lina khona lapho bonke bakhulu bathi ukhethe kuhambanga kahle kwenzakalani? Sanda iqinisa amakhanda silina kuhambe kahle. Uyazizwa nje gawula ukuthi uthini kahle kahle.
Sanibona Studio 7 siyaphila siyaphila Studio 7 maphosa lokhulumayo Studio 7 sithanda ukubonga laphana kubafowethu be-MRP sesibabone bekhuculula udoti laphana kwabulawayo esigangeni. Imisebenzi emibi yenziwa abathakathi laba abahamba bebophela amalembu abomvu esigangeni sakithi. Engayonke le msilingwane engaqondakaliyo ukuthi athi kwenzakala kuthiwa kuyathanda abantu bethakathi emini libaleli kabhar faka imbiya zabe faka amagama abantu phakathi kwembiya kuni bokhuculula wonke lo doti lo. Siyabonga lapho MRP ngathi ngaqhubeka kanjalo kuhambe kanjalo sakwazi omuhle. Siyabonga sithi thanki
kum kuhlala kushelela. Sanibonani Studio 7 nginganayo inkulumo eningi engizayikhuluma. Okwami nje ngiyaxolisa nje ukuthi nje ngizathi phecelezi ngikhulume nje into e-straightforward. Uhlupho esinalo lapha kithi ukuthi abantu vele babamba izinto kuthathe njengokuthi izanu yikuyayiya leli lizwe. Izanu ngama-dictator kuyayihlupha ngoba namanje njengoba sebethatha izinto lapha kule nto engizwe abantu bekhuluma ngayo le ndabeni lapho Ramaphosa ukuthi hayi izanu kachonga ukuthi iZimbabwe uthi izanu that is the biggest mistake. Noma ngizwe nje ugawule ekhuluma elithi ukuqondela kula nto eqondileyo. What money are they using? Bebuya la ababuyanga ngemali yezanu bathatha imali ye-state babuye bezoyisebenzisa ukuthi bona bese kuthiwa abantu beZimbabwe hayi bonani siyadlelana le-ANC hayi laphana abantu bazivele emahoteleni hayi i-observed bazayo-observer sure ngoba lapha i-IEC ilungile iqondile izezela umsebenzi wa ngendlela eqondileyo. Okwabo nje bayehluleka kambe awula mahloni okuthi ungatela izweni lakho uthwele nzima ukuze ugijima uzoyenza into ukuthiwa uzoncedisa ngapha abala mahloni iyehluleka. Siyabona
sanibonani bahlakazi be-Studio 7 nabalale be-Studio 7 ngikhumala ukunganyezwa uVictoria Falls yabo phela lokhu thina abadala ngokwathi basicabangelani basithembisa ukuthi bazosibonga njengoba siyahlupheka kangaka lathi ngesikhathi sempi sihlukuluzana ngamakhiwa esitshaya amakhiwa esithi huphi lo thororo wathi wathi akuningi ukubala yikuthanda vele sathola nzima kakhulu sasesithabile nje sithi kwazasibonga lathi njengama-veterans abakwenziwayo ngoba kungayisithi ilizwe leli akwalibalirathapha lakathesi ngoba sasibahle sigcwaliswe ngu-Smith.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Lezo ke yizo inombolo elingazisebenzisa nxa lifuna ukuthunyelwa inhlelo zethu nsuku zonke. Good Life Talk namhlanje kuhlelo The Connection sikhangela uhlelo lwabatsha abasakhulayo lwe-National Youth Service osoluvuselelwa nguhulumende. Isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Izakhamuzi ezihlala ezigabeni ezijiyeneyo zePlumtree zithi sezithwele nzima ngendlala. Isigodlo sommeli weZimbabwe kwele-South Africa sithi abeZimbabwe bezanelisa ukusebenzisa imali yohlobo lwamarand kuhlelo oluzowaqala kunsukana ezilandelayo lokuthatha amapassport. Igama nguChris Gande, sibaneni kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.